Amafilo adatshiweyo adatshiwe yi-US dollar, besithi khona imihloliso eyabhalwa ngoJune, leka ezabhalwa ngoNovemba, izimali zakhona zifanana nalezo zabhadalwa last year. So ndingabona ukuthi last year izimali zazikade zidatshiwe nge-US dollar, abazali bakwanelise ukubhadala ngeZim dollar. At the interbank rate is announced, and we are currently not interested in promising a payment. So, to go on with the registration in the airport on a new US dollar is going to run up between 8th and 15th March. It's the interbank rate in the corner for 8th March. So, now we are going to go to the US dollar. We are going to go to 8th March, or we are going to the rate, the interbank rate, we are not going to go to the US dollar. We are going to go to the
izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi zithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge-US dollar kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa-announcewa nguhulumende yukuthi umzali ubhadala nge-currency yena a-comfortable ngayo. So nxa umzali esithi yena ufuna ukubhadala ngama-US dollars uyabhadala nge-US dollar. Umzali nxa esithi ufuna ukubhadala ngama-rand uyabhadala ngama-rand. Nxa ufuna ukubhadala nge-Zim dollar uyabhadala nge-Zim dollar. So isikolo asiso esithethe ukuthi umzali ubhadala nge-currency iphi, kodwa ama-currencies wonke lawa ngu-3 engiwakhulumileyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Inxa ngikhumbula kuhle Madlamini, imihloliso kaJuni ibingasekho, uzanqondisa khonapho nxa ngilahlekile, kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho, kungani likuboneka kufanele ukuthi iphenduke?
IJuni zam asikho ukuthi sasiyivalisile. Ungakhumbula ukuthi uzulu lonke jikelele kwaso kule COVID-19. I-COVID-19 le yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo. Kwenzeka ukuthi laba bazobhalisa umhloliso ekaNovemba bazosebebhala noma ngoJanuwari kumbe ngoFebruwari. So kuyenza ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana imihloliso ngoJuni. So kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system, sesekwanelisa-ke ukuthi uJuni akwanise ukubhala.
Kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe. Ungathini kubona labo bazali?
Angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi niyakwazi ukuthi ukuswela kukhona, kodwa masikhangele ukuthi ama-fees lawa for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumente. Uhulumente khangele ukuthi bayazwisisa ukuthi kunokuswela phakathi kwabazali. So basubsidize nge-55%. Laba abahamba ezikolo ezi-private yibo abangazoze babe ne-subsidy.